sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 26 kumfumfu 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngeviki yokhetho. Ibandla leMDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elithiyome lasishiyagalolunye selokhe lasungulwayo. Kuhoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Kalanga House. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elishumi lasishiyagalolunye selokhe labunjwayo. Umbuthano lo wawumele wenziwe kumaviki amathathu edluleyo, kodwa amapholisa ala ukuthi wenziwe esipha ukuqhamuka kwesihudo sekholera njengesizathu sokwalela leli bandla. Leli bandla lalithe lizagcoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngoba lisithi nguye owanqobayo kukhetho. Kodwa umgcinisihlalo walo unkosazana Thabita Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ukugcotshwa kukaChamisa akukho kuluhlu lokuzenziwa.
Kusasa njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa silomkhosi omkhulu kakhulu lapha esithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambise eKenani.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesileminyaka eyi-19 silokhu silwisana nezana ililangesilalo. Okokugcotshwa hayi kutho ukuthi izifiso zabanye abantu, kodwa kwe-agenda yethu kakukho lokho.
Ye, manje sike seza ukuthi amapholisa kawasavtshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lomapolice?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa. Sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazele lilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane wekholera. Basalise kathathu, kodwa sitshayela amakhosi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonya libandla lethu ukuthi Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu, ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba ukuthi sekelo sombuso sivunyelwe. So hayi wakhathe saba siphile imvumo sokusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileyo?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la izanipevu sinemile. So kukibo ukuthi bazabuya babambisane lebandla lethu ngoba thina silibandla elihlakazelela ukubambana.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla leMDC obekhuluma ecingweni loChris Kande weStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umbukiso wamaluba lezilimo ze-horticulture ugqitshwe eHarare ngenkuthazo yokuthi ilizwe kumele liqinise imisebenzi yokulima amaluba athengiselwa emazweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso osungulwe ngolwesibili eHarare ungenwe ngabalimi abamabhizimusi lozulu ngobuningi bakhe. Umnumzana Francis Maphindani oyinkampani yenhlanyelo eSitco uthi batshengisa inhlanyelo ezaphathisa abalimi.
Apa tina as Sitco silapha ukuthi sitshengisa abantu ukuthi tina siyakwanisa ukulilaya le seed ukuthi liyakwanisa ukwenzani, liyakwanisa ukuyilima liphumele export quality produce as well. Sile situation esilayo karesi ukuthi asila foreign currency, so tina sikhona ukuthi sitshengise ukuthi tina eZimbabwe siyakwanisa ukwenzani, siyakwanisa ukulima sithengise izinto overseas as a quality in for ama market zona lawo.
Umnumzana Dumezweni Sibanda wenkampani yeTroseza Zamatura abalungisa inhlanyelo yendumba, umumbo, amabele lokunye bathi sebesungula inhlanyelo yezilimo ze-horticulture ezidingakala elizweni.
Ama sister companies eBrazilawo, like Zambia, Malawi, South Africa bangu horticulture kunganceda ngoba khathesi thina ama siyayenza ama trials esikuthi ngamajikiselelo ngapha ukuthi sibone ukuthi ama varieties kumbe imihlobo engabambalula ngapha yipi. Kuyabe sekuyizadza ama tura elenhlanyelo ekhabiji, zazi amatura elama tamatisi, zazi amatura elama onion.
Unkosikazi Barbara Madzinga osemsebenzini wokulima uthi ubuye ukuhlanganela labanye ukuthi abone inhlanyelo ekhona le mithi engaba khona okungathuthukisa umsebenzi wabo wokulima lokuqeda inkinga ababhekana lazo.
Managing ama pests, lamanzi, nxa ungalamanzi awu ungakuyeka, funa manzi. Then manage your pests. Pests are super scattered name. So ma ungazange uthole imithi, ungazange uthole into yonke, ulime maybe ngama fertilizer. Amanye amazwe afuna bo fertilizer abani.
Oqoqa lomsebenzi wenkampani HPP yakwele Netherlands umnumzana Dick van Ramstonk uthi bafisela ukuthi leZimbabwe libuyele kusimo salo sakudala, livuselele ukulinywa kwamaluba ikakhulu ngoba edingakala ngaphandle kwelizwe. Ngeminyaka yabo 1990 leli lizwe lalithengisa amaluba ngentengo yezigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane amane $143 million, kodwa ilizwe lalahlekelwa yilo umsebenzi ngenxa yohlelo lokwaba kakutsha umhlabathi okungenziwa ngake ngemfanelo kwasolwa kakhulu ngumhlaba wonke jikelele. Lowo msebenzi ugcine ophiwa-ke kwele Kenya eselithengisa-ke amaluba afika phose kumabhiliyoni amabili amadola kwele Melika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Export Flower Growers Association of Zimbabwe umnumzana Gordon Makoni uthi udubo olukhulu yikusilela kwendawo zokulima lokudingakala kwama-title deeds lokuthi belime kulokuthula emapulazini, ethi uhulumende angaphangisa ukusebenzelana labo kulolu daba ilizwe lingathuthuka sibili kwezamaluba kuminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu abahlanu namhla kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngamasotsha ngeviki yokhetho. Ikomishini le ikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Halima Mohlante. Ababotshiweyo laba besithi ikomishini le kumele icwayisise udaba lwegugurawundi kuqala. Silentathele izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obe kulomhlangano. Ngiyakwamukela kuhlelo Ana.
ngiyathabula baba Nkomo.
Yeah, kusichazisele ngama feature nokubana ingxaba ngxoza esiyibonileyo kulomhlangano iphehlwe yini kahle kahle.
Ingxaba ngxoza ebekhona kulomhlangano iqale lapho i-commission iphuze ukuqala umhlangano. I-commission bekumele iqale umhlangano ngo-10, yaqala umhlangano ngama-past 11 okucasule uZulu. Bathe befika baqala umsebenzi kwaba nojaha wokuqala onguye ophe ubufakazi uThaurai. Uthi yena wayesebenzela eHarare ngaleso sikhathi ungu-taxi driver, njalo lokho esebenzela khona. Kodwa ekupheni kwakhe ubufakazi abantu bebekhonona besithi ulamanga yena ulibutho. Ukufakaza kwabantu kuqhubekele phambili, abantu besithi bayayisola i-commission leyi ukuba ize emaNdebeleni lapho owake kwaba khona lo mbhuqazo wegugurawundi owabulala abantu abandlula i-50,000. Bethe ngabe uhulumende uqala ukulungisa khona, hathi lokhu okwenzolo lapho okufe khona abantu abayisithupha kuphela. Udlakela luqhubekele phambili okudale ukuba i-commission imisele umhlangano ngapha isimemezelo sokuthi siyakudla ukudla. Ngemva kwalokho i-commission ithe imile, kubotshwe abantu abane. Abathathu bakhona ngamalunga ebandla le-Mthakazi Republic Party, oyedwa wakhona ngosakhulayo webandla le-ZANU PF. Amabizo abo asekhona kodwa amapholisa akakhonfeni.
Ana, ngingenele khonapho. Ababotshiweyo lapha laba lokhe bavalelwe yini kumbe babotshiwe basuka bakhululwa?
Ababotshiweyo laba lokhe bevalelwe base-Central Police Station. Okumangalise uZulu yikuba labo abanye bakhona ababotshiweyo bemelelethe ubufakazi. Wathi udaha obotshwe ekucineni onguye owesihlanu uSipho Amandla Mafumoyo obotshwe ekucineni ngemva kokuba ethethe ubufakazi waphinde wabikela i-commission ukuthi amapholisa amlindile phandle athi afuna ukumbopha, isizathu sakhona singazakali, laye uvalelwe uphakathi. Njalo enye into emangalise uZulu yikuba imota ebezibopha laba bantu zimota ezingayisizo zamapholisa, imota zezikhulu ezisebenza esipholiseni. Omunye wakhona imota kade ithwala ababotshiweyo ngukhomishina Khumalo.
Aha, hayi siyabonga ngokusethulela lolu daba Ana.
Ngiyabonga la.
Yeah, bangenela umhlangano bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba, njalo omunye wabo ngomnumzana Efidlela Ncube incwadi kwezombusazwe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele
belandile ngesikhathi segugurawundi ikhobe kumele kuqale ukuthi kube le commission. Ngoba nxa ngikhangela yena lwana umnumzane obedubula abantu laphana, ngibona sengathi vele nguye engambona ngakithi kulala abantu e-reported wethu nxa kungasiwe nguyise. Ngakho-ke angeke siqale ngaye namhlanje into esawaqale yakudala ukuyenza. Kumele kwenziwe kweyisa abantu ukubuya namhlanje ngoba sekufa abantu ababili abathathu. Yebo kambe baqakathekile, kodwa kumele kube labantu bonke ngobuningi babo bahlonitshwe ngokuthi kube le commission of inquiry siyayifuna ephathelene le-background ukuba kulungiswe konke khona lokho.
I-commission le ebuye kobulawa yibumbulo kithi abantu bemathebeleleni, ngoba akulangqondo lokhu abakwenza ukuthi bangathi i-commission yabantu abayi-6 thina kwabhuqwa abantu abafika 20,000 ngesikhathi se-background. Njalo nxa sikhangela ukuthi abantu siyalamba, akula mithi ezibhedlela, imali ebhadalwa abantu abakhula ngigamba umonke kanti ngayisebenza emaphilisi nezibhedlela kule korera abantu bagijima ngale bagula ngayinto yokusebenza khona imali. So thina ke dogs ibumbulu njengoba bakwenza ukuthi bafuna ukufida obhuru babo izihlobo zabo labangani kule commission.
Kulusizi ngoba kuyakutshengisa ukuthi ilizwe lethu abantu abakakhululeki. ende konoko kuya kutshengisa ukuthi uma umuntu engabotshela ukuthi kwangona umnangaka waba responsible kufena kayise kube sokuyinto ebulawelwayo kwa ama-commissioner afakelwane akusekwekile ngoba uma abantu kuthiwa kwangona bengakhuluma ukuthi bona bafila njani akugaranti lutho and okubuhlungu ukuthi phambi kwe-international commission ukubopha umuntu forsengu-emason wabulala uba wakhe what is wrong with that
ababotshiweyo bathathu abethu uwelcome Moyo uMarshal Sibanda kunye lo Ncube athina esikhala ngakho ukuthi abantu laba babotshelwe udaba olungaqondananga labo bebotshelwa ize ngoba lokho kade kukhulunywa umuntu wonke bephiwe ithuba lokukhuluma kwaba lo muntu okhuluma esematheresini okubangele ukuba abantu baqalise ukuxabana labo.
Labo ngabanye babantu abaphatheke emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabangela ukudutshulwa kwabantu abayisithupha libutho kulandela ukhetho. Lifto kulamhlanje sikhangela inqabanqoza iqhamuke kobulawayo lamhlanje emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lodlakela olwalandela ukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlandla lemfundiso yemvukuzane yevele i-breast cancer lamhlanje sixoxa lo dokotela osebenza kwesinye isibhedlela eselapha imvukuzane kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kuhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. Udokotela Chingozo uchasisa ngemvukuzane yebele eqalela kusibanga lapho umuntu acajangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Once a patient discovers that they have the lump in the breast and a piece of the lump, which is a biopsy, is taken, and this is seen by a doctor called the pathologist and he confirms that the patient has cancer, there are a number of things that we do.
Umuntu engananzelela ukuthi ulequbu ebeleni uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist. Imvukuzane ilezigaba ezisuka ku stage 0 kusiya ku stage 4. U stage 0 kuyabe kusase kuncane kakhulu. Kusigaba sesine imvukuzane iyabe isihamba bekwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulomvukuzane uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu, yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba.
So we then do a chest x-ray and an ultrasound scan.
Dr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
So there are many forms of treatment. I said there are three main forms. The first one is if the patient can be operated on. So surgery to remove the breast and the lymph nodes can be done.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okuqala yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ibele lembilaphi. Okwesibili umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili yikutshiswa okuthiwa yi-radiotherapy.
Reduce the chances of the cancer coming back in those regions.
Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye. Kodwa uDr. Chinkozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane ivalula ukwelapha.
So the earlier the cancer is, when it's still a little small lump that is not spread anyway, the higher the chances of curing the cancer.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Okay, so men, because they also have breast tissue, men have breasts. So because they have breast tissue, they also can get breast cancer.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yebele njalo ayafana, kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubomama, lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane.
All that is the same as in women.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe. Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlola kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaleni lemvukuzane yebele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akayindawo lanxa nje kulamahungahunga athi ufuna liqembu lengezi Platinum Stars. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nabalandeli beqembu leHighlanders esebenzisa ikhasi leFacebook leqembu leli uMatinda Ndlovu uthe yena laye uzwangeli kabathi kuthiwa iqembu lengezi Platinum Stars liyamfuna ukuba abe ngumqeqeshi walo, kodwa yena akula muntu oseke wakhulumisana laye phezu kwalokho. Ngalokho-ke wakaNdlovu uthi yena uzimisele ukufeza umsebenzi awuqalise kuqembu leHighlanders lona lobelane lalo phansi isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu.
Uhlelo lolu esiphezu kwalo Lucia vuthwa ukuthi ngibona angani sizabe sesivuna njengesikhashana esifitshane esilandelayo. Ngalokhu-ke angina njongo eyokwehlukana lohlelo engaluqalayo, ngaphandle kokuba abalandeli beqembu bengatsho bethi abasangifuni. Hhayi-ke lapho angiyeke ngibambe ngamandla.
Inkulumo phezu kwekusasa likaMatinda Ndlovu, iqembu leHighlanders lavuke ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kwaleli qembu litshaywa ngelechapungu ngefuko kanyango lwesine enkundleni i-Asport. Ensukwini ezedluleyo uMatinda uveze isifiso sokuba iqembu lebhoso liqede lihleze endaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasalaga Premier Soccer League, kodwa indlela elidlale ngayo emidlalweni yalo eyisikhombisa elisanda kuyidlala lapho elenisekhona unqoba kanye kuphela, yitsho ukuba leso sifiso aselakho ukufezeka. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amanelane, njalo kumidlalo yalo emithathu eliselelayo lizadlala lele Harare City, elebulawayo Chiefs kanye lele FC Platinum. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano walonyaka wenkezi yeChibuku Super Cup uqhubekela phambili kulimpela viki, lapho kuyadlalwa khona imidlalo yesigaba sesemifinal, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Cape United enkundleni iRufaro, kuthi ngensundu iqembu leDynamos lizanqikelana lele Triangle khona futhi njalo enkundleni iRufaro. Amaqembu azanqoba kusasa yiwo azadlulela phambili ayedlala kufinali, lakuthi iqembu elizanqoba lapho yilo elizamela ilizwe leZimbabwe ngomncintiswano weCAF Confederation Cup. Iqembu leHarare City yilo eliphethe linkezo ngemva kokunqoba nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Mbhoza Friday lamhlanje sihamba leqembo lesinazo liphete indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Galanga House.
Bakutubanjelele Glen Records Tomboli singa botele gewe Tomboli singa botele gewe Tomboli singa botele gewe
Leli lidlalade lesinazo elesithathu njalo liqukethe ingoma ezilithiyomi lanye ezigoqela ulobalumbo.
She's moving on the dance floor Ntombiyom kalanga Iyam shaya negoma This kalanga child
Iqembu leli lingene kwezomculo eminyakeni embalwa edluleyo ngendlikizane yalo elokhu ihlanyisa abanengi ethi Galanga Child. Kudlalade elitsha leli isinazo iqhubeke ngobugabazi bayo obuvela sobala kule ethi Madlandolila. Kheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba Ncube uyachasisa ngalingoma.
Ngathi ingoma nje ekhuluma ngama prejudices ahlangana abantu abahlangana layo ukukhethana engathi inketha bethabi abantu balama preconceived ideas ngeminye imihlobo uza umuntu esithi amakhalanga ngomadlandolila mase besidla bayakhala sikufake nje in a comical way ukuthi singabangeli abantu i-stress ngoba masishaya izingoma masishaya music sifuna ukukhipha abantu i-stress
labo abangathanda ukulithenga idlalade Ncube balithola ngapi?
Leli dlalade likhona kuma online stores afana labo Amazon, iTunes, Google Play, mase UK. Yatholakala ngasikhangela ku Facebook ngampara noma ungakudinga ipage lesinazo ku Facebook uthumele i-message usitshele ukuthi ufuna ke idlalade noma ungadinga mina ke uTeach Malaba Ncube ngiyatholakala lami ku Facebook uma ulidinga idlalade lakhona eZimbabwe slow manager wethu Trevor Kaite uma ulifuna Zalade ungamthinta la uyatholakala kubo Facebook siyabona.
Iqembu lesinazo liziqhenya ngokubangela kuqala ukuhlabela umculo wehouse ngolimi lwesikhalanga. Lephuma ke enkundleni ngale njalo indlikizane ethi Mandiziba. Sinazo besabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwe 2 kodwa singakehlukanisikhangele ebezihamba phambili Kuqhamuke udlakela kwabotsha abantu abane kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwalandela ukhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.